So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 7 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania.
UTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballot lokhu okubuya ngencwadi.
Kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende ongwebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo.
Siyadana kakhulu ngoba ngesuku ezi-6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana 6.
Kwezemaphandleni sikhangela udubo lokusilela kwamanzi edede.
Hayi dede, lapho amanzi sebesiwakha le rolezaya agijimisa ngesizwe akho shamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukubalwa kwamavoti awesigaba sePennsylvania. UBiden uhle wathola amavoti athiwa ngama Electoral College votes angamakhulu amabili lasikhombisa 273. Umongameli Trump yena wasala elokhu elamavoti angamakhulu amabili lechumi 214. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukanya kulukhetho oluhambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqakatheka kwento okuthiwa idemokrasi. Sibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi e-Afrika sikhanya leyo demokrasi siyayiswela, ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzela lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile, njalo abantu bekhanya bevota kungela muntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye, njalo kungela muntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu singathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle, esiqinisa ukuthi abantu labakhanya abazikhethele abamkhethileyo ngokuthelesa bengelani bengela problem. Kodwa kubathokozisa khona
umongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolo, ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, umongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuqilibezela okwenzakaleyo, esingakutsho ngamafitshane singathi nje uyisililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa, kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sekunanzele khonokho. So ke ubekule kunanzelela kumbe lokulangathela ukuthi engxenye abantu bazamkhetha, njalo ungakhangela futhi okwenza umongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo zokuthi ngezenzondo ezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume ngaleyo ndlela ongananzelela. Imbali yami eMelika yikuthi kukalutshwane ukuthi kube lo president oseva one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa ke uDonald uTrump ukhanya hayi, yena ke la usethi yakhe irecord engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka-1 abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la isofayela zinuka amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu, abantu bakhethile ngabe befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinuka amakhwapha azibuza ukuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapha lahleke khona kavume ukuthi yidemokrasi, angathi ngokudliwa abe sesithi kulokuqilibezela. Pho vele ubengenayo nikhetho enxa kulokuqilibezela, anti ubengena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ngathi okhulu ngoDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo. Indlela nje ukuthi indoda layo nxa idliwe izobuhlungu ibizibona ngubhodla inhliziyo ngokukhuluma into engazaziyo. Yikho esingakutsho ngoDonald Trump.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi yecubungula izombusazwe. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni. Yena othi umongameli Trump wazokhela umlilo emehlweni ngokukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bangavoti ngeposo.
Ngibona ngathi mina kuya nje ngokubona kwami njengoba ngangengabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona kathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungasikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshiki lobhanqa khona lapha nokuthi baseduze laduze. Kodwa ngibona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi ukuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhaya ngathi into embi. Abantu bakhe kabasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akayanga aphuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya. Sekumtshaya kuteni yena sebona ngathi uyaqhilwa kodwa akulaza kuqhila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto eveli khona ku-system leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
Umongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, usengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho. Ekhuluma khona lapha njalo sithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo awunanzeleliyo ukuthi loba ngaza sisebenzise umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho kuvotwe ngabantu kungabi yikho. Akusizile ukuthi khona lokhu akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nangansoze ngiphume ngoba kule zinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamele ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturna lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasoze aphume. Uzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hayi uzakwenza kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting kuze kufike uJanuwari.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 eseTexas. Igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo elizweni lemhlabeni jikelele ngesikhathi eleBotswana lisithi seliyaqala ukuvula imingcele kuyonale inyanga. Emhlabeni jikelele ikakhulu kwele Melika inani labatholakala belegciwane leli seliqanse kakhulu laze lafika kunkulungwane ezedlula kancane ikhulu 126,000 ngelanga linye. Kwele South Africa lakho kade selehlile kulabantu abaphansi kwenkulungwane ababanjwa leli gcikwane ngelanga kodwa selikhuphukile leli nani. Sixoxe lesiphathamandla sabaphila ngokuthengisa izitaladeni abebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi abantu sebengani sebesephula imigoqo yokwenqabela leli gciwane bebona ngani seliphelile lona lisakhona.
Siyakubona ukuthi igciwane seli ngani liyaqansa inani eSouth Africa. Ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo ingena uphuma nje sizabona ebulenjini lapha i-video engathi border uma bekhuluma ukuthi siyachaphela kunegangeni ngoba akula kudla into ziyadula eZimbabwe siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyagula kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa nxa uboda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungathelela abanye njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi ama-border avule ngoba phela abantu esebenzela abaningi kakhulu abachapha ngcele bese yathenga impahla kade bethwele nzima kakhulu kade izikolo ziyavulwa nje kunje abaningi abaze benelisa ukubhadala imali zesikolo kodwa abantwana babeyela esikolo so hhayi kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi ama-border avulwe kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe
ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane
ye abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda abanye bayagqoka amamaski kodwa abanye ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode laphoabantu bethu abasebenzela khona phambi bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski bageze izandla bayenze i-social distancing nxa bethenga nxa behlangana nabantu abathengayo kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli kodwa abanye abantu bakhohlwa sibili bona umsegqoka imaski sebona amapholisa kutshengisela ukuthi-ke abantu bacelwa ngokuthi imaski vele gqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane kodwa ama-beliefs ethu esidingaama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhuma labantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo okunye njalo sesinike-ke ama-market amaningi ama-sanitizers amabhakhethi ogeza izandla lama-maski ukuthi samuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele bathathe izinqumo zenezi ezakhulunywa i-World Health Organization
umnumzana Michael Mdladlandiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyibulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo namuhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Lina obemela isigaba seGlenview edalela ephalamende engowebandla le-MDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo kuwonalo umnyaka umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubekhona embuthanweni lo owenzelwe eGlenview uLina uzabekwa kusasa kibo emaswingo sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi lumnyaka ubumubi kakhulu ngoba belahlekelwe ngabasakhulayo bebandla abaningi.
Mahlabe Zulu siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okokuqala silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa. Kwasekulandela u-MP uKennedy Dina, u-MP weGlenora, weGlenview North. Siyadana kakhulu ngoba ngezisuku ezi-six weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana two former MPs and three current MPs. Yikho ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo. Njalo thina abantu be-MDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa sithi ngamaqhawe edezimisele ukulwisana lobubi beZimbabwe bengalankethi abatshabi bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu. Yikho ke siyalicela Mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembele kiwo. Mahlabe Zulu, konke sikufaka ezandleni zikaMdali ngoba sonke sizalandela. La yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafastbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zedede esigabeni senyakatho emaNdebeleni zikhala ngodubo lokuswelakala kwamanzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Zithi njalo kudala zaphanyeka isicelo kukhansili yalumango ukuba ingenele ilungisise udubo lolu ngoba lulokhe luqhela. Lalapho amandla kagetsi engahamba kusuka kuphambanise ukudonswa kwamanzi abawathanathayo asuka ezibholaneni ezisewange National Park. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esedede.
Iningi lezakhamizi zedethe ziphila nzima kulandela udubo lokusilela kwamanzi osekubangele ukuba bacele ikhansili ukuba ibakhele izibholane duze lamakhaya. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Gabriel uthi amanzi abawanathayo ayingozi enkulu kumpila kahle yabo.
Hayi dethe, lapho amanzi esebesiwakha le rulers agijimisa ngesisu akho shapu. Ngona besenzela izibholane samwe khona.
Umnumzana Shamiso Dube uvumelane lo Gabriel ekuthini kungcono bagejelwe izibholane ngoba udubo lwamanzi lubachayelela phansi.
Hayi dube, siphila nayo into yezinwa, amanzi asiyalela phansi. Izinwa ithi nxa sibedimand imali zabo ka wabuya khonakhona bethu libhobo jani bevala bathina, but ncambe kule problem samwe ka abasiyeli babethule. So thi asakwazi ukuthi isenze njani ngeZimbabwe le kumbe ngcono abadala benza beswayela imigodi nxa uhlupha.
Umnumzana Brad Chup esinye njalo isakhamuzi sedethe uthi amanzi abawakha e-NRZ akalungelanga bantu.
Asithole manzi asefu anti asilumisa ngesisu asigijimisa emathoyilethini lapha, so ngangcono besifakele izibhorane lezi bezilungisise kuhle kuhle sithole amanzi asefu. Ya
ukhansela kaward 16 elupote ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi udubo olukhulu yikuthi abalamadamu.
For example, lamusha kade sile budget consultation le council, then it faced okuphumileyo i problem yamanzi. Okuphumileyo sile challenge yamanzi, athi lamadamu izibhorane ziyafa siyehluleka ukubhadala izimali ukuthi khona sidinge izinto ezokulungisisa isibhorane.
Izakhamizi zedethe zicele ukuba uhulumende angenele kudubo lwamanzi bagejelwe izibholane duzane lemizi yabo kanye namadamu ngoba ukusilela kwamanzi kubaphilisa nzima kuphinde kudale ukubuyela emuva kwezentuthuko. Bathi njalo ngabe amadamu akhona balakho ukuziphilisa ngenhlelo zezingadi zokulima bethelezela umnyaka wonke bengalindeli ukuna kwezulu lona elivele lingani kuhle emhlubulweni weMandebeleni. Asenelisanga ukuthola impendulo yemibuzo yodubo lwamanzi kumqondiso wekhansili yewange umnumzana Phindile Ncube esilevi wayelotshelwa saze saya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngisedethe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Unkosazana Ncube obevotisa kukhetho oludluleyo lokudinga umongameli usichasisela ngomsebenzi wakhe kanye lokuthi umama unjani edolobheni lakhe ngesikhathi amavoti ebalwa.
Convent Primary and High School Bayabonakala yini abantu abansundu abavela kwamanye amazwe e-Afrika kumbe kwele Zimbabwe? Siyabona ukuthi amavoti yalokhu ebalwa kwamanye amadolobho. Umumo unjani khona ngapho eLouisiana?
Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bavota abantu abansundu abayibo abajayele ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Wezwa abanye xa sihlangana laba emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota, bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha. Ama-elections lawa abe-free and fair sibili ngoba abantu bavota early, esithi early voting like a month or so before kumbe kwakungamaviki kumbe amane depending on i-state abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi nge-post, baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana ezindlela beze mhla welanga ngolwesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Lo nkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mthulisi Hanana obaleka eZimbabwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi ukuyamukelwa kuhlelo. Ngiyabingelela futhi nabalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi ube sendaweni engaziwayo lapho sucathe khona?
Mhla ka 28 July lonyaka phakathi kobusuku sokusiya kumathuwane umuzi wami wagqekezwa abantu abazingenelayo nabantu ababethwele imbhobho ngamapholisa namasosha labantu bezanu labanye sicabangela ukuthi kuyenzakala ukuthi ngama-CIO. Babuza unkosikazi ukuthi ngingaphi, bakhombela ngombhobho. Abantwana besethusela ukuthi bazadubula nxa unkosikazi engatshongo ukuthi ngingaphi. So basebetshiya umlayezo ukuthi kumele ngitshiyane lokuthi ZANU PF must go, kumbe ukuthi corruption must go, kumbe ukwenza noma yini ephikisana lo hulumende nalo khona. So ngasembondi kangevikelekanga laba bantu bebetshona bekhona belandela unkosikazi lapho anxa ephumile endlini siya noma siya ngapi welandelwa zimota okwamavika esithupha zithi hayi ukhanya ukuze sivikeleke sabona ukuthi hayi kuke siphume nje lathi siye khatshana kancane ukuze siphephe.
Sizwa kuthiwa ulohlelo lokuphathisa ababengabalwi benkululeko bekuviyo lezibra abaseZimbabwe. Ungasitshela ukuthi uhlelo lwakho luhamba njani?
Okukhona babagandi ukuthi ngisekucatsheni lami kwami lapho engicashe khona. Ngeke ngafonela abadala bethu ababekuviyo lezibra ngibazisa nje ukuthi hayi kulezi nsuku lingabona kuthenya ngihlelwe lokhu nalokhu. Manje ngithe ngikhuluma nabo bakhanya bekhala abanye bakhona ngendlala. Ukuthi manje fukahana manje wasukhashana kangaka oza besibhasopa ngubani ngasembona ukuthi lami njoba khale ezingani angimanga kuhle nje umuntu ohlezi ngesibune sizoda kumbe ngathi omingonya olulodwa ngasengicela kwabafowethu ngisebenza uTwitter labo WhatsApp ukuthi hawo bantu sinabadala ngale abalambayo abanye bakhona ngokuswelakala kwenhlanhla babhujelwa ngabantwana wasela ngisho umntwana kumbe balabantwana abasemazweni abangathumeliyo kumbe abangasebenziyo khonapha ekhaya abanye bayagula futhi. So abanye bakhona bengithi ngikhuluma labo umntathu olamalanga amabili engasazi sithwala ngapha ngabantu okumele bebe nathi imithi ethize ngasembona ukuthi hayi ngcono sikhankase bengikhankasela abantu ababili ekuqaliseni kodwa kuthe sembona ukuthi iresponse yakhona engathi abantu bayangisekela ngathi ukuthi ngivule ngingavaleli abanye phandle ngoba abantu ababanjwe indlala ngalesi sikhathi baningi ungathi impilo enzima yomuntu osebenzayo manje nxa sesingakhangela abadala bethu abangasebenziyo kazi basekeli kungathi hayi wothi sizame khona ngokuncane thina njengabantu ababo esingakwenelisa so besikwenza besicela ama-100 rand ebantwini umuntu angathi sikhanye singathunyelwa ngabantu abangu-100 sile 10,000 ne-10,000 siyathenga igrosari engakhangela umlweli wenkululeko for inyanga yonke phose inyanga lezi zibe mbili. So yilo uhlelo kade silwenza.
Bayaphathisa yini abantu abasemazweni?
Angifuni ukuthi khona ngithi bayaphathisa kumbe abaphathisi kodwa khonokho esikutholileyo siyakubongela ngoba siyananzelela ukuthi khathesi sesikhathini esinzima abantu kabasebenzi umhlaba futhi uvaliwe ngenxa yalolu bhubhane lwe-corona COVID-19 ekade lukhona lovala umhlaba wonke kodwa kungasenani phakathi kokuhlupheka okungaka abantu bakithi benelisile ukuthi basincedise ngalokho abasincedisa ngakho singaba singasenelisanga ukufika kulapha kade sikhangele ukuthi sizafika khona kodwa siyakubongela khonokho okwenziwe ngabantu.
Ungavalelisa uZulu?
Hayi balaleli layo babo kanti ngiyabonga ngesikhathi sakho. Amazwi ami okucina nje ukuthi bengilesifiso esokuthi ngayiphupho likanyongolo liyafezeka owakunanzelelayo ukuthi ngelinye ilanga amajaha akhe lawa athatha lawo ilizwe azalamba wasedinga amaplazi izakhiwo lezifuyo lokunye nje okuthiyeneyo esenze laba bantu kodwa ke ngokusweleka kwenhlahla lokukhalipha uhulumende wezikliwi owezigangi lwababulali wabulala amazibra phinde njalo mbonge laba abasekelayo. Ngiyabonga.
Lokho ke ngumnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni besixoxa laye ecingweni eseSouth Africa kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weleMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania. Namhlanje kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kennedy Lina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende engwebandla leMDC Alliance. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.